endabeni zethu lamhlanje sokulabanye abantu abachothoza okwenziwa ngunkosikazi Auxilia Mnangagwa besithi kumele achiye ezombusazwe. U-Shayton Elliott othi wake wathunjwa ngamapholisa ensitha awe-Central Intelligence Organization usebotshiwe njalo esetheswa icala lokutshaya omunye walabo abambopha okokuqala. Salethelela lokunye okuhlupha uZulu kweleZimbabwe. Ku-Livetalk lamhla kuhlelo labesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwelatshwa kungelanhlawulo eZimbabwe. Kambe abantu bazaluthola uncedo lolu na? Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 la 6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.